Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 uNcwabakazi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isitolo seKFC kobulawayo selandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya kebantwini. Bese bantwini bengathi begwanda namuhla. Ithi bantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isitolo seKFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho. Kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusiloqiniso.
Ina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethwe i-tender yokwakha indawo leyana babuya bevela khona leHarare. Baqhubeka futhi ngokuqhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqhatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso, iqiniso ukuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza lapha nje sokungamanhloni ukuthi indaba yabo isitotho sabo esibambile. Kanti njalo thina inkuthazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke badeploy back to the same community abayenza labo i-business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sesifikile isikhathi soku-identifya bonke abantu ababuya lapha lama-business awo bevela khona leHarare befike bengaqhathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangeni ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo iKFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seza ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela.
Ngiyabonga baba. Ukubeka kahle kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi abathanyela ukuthi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amathisa enze lokhu lokhana kuyadinga ukuthi umuntu aze e-train eHarare. Abantu bevele bekwenza abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya-engage i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokhu abaqhubeka bekwenza ikakhulu sebelethe amapholisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi. Bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela. Kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako ongathiwa lingabuya izotrain abantu. abantu kuyinokumangalisayo ukuthi ngisukudle restaurant okungehlula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempela sonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Efike ebantwini bengafika eGwanda namuhla. Ithi abantu beGwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalimika umuntu. Bayalimika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beye kuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation, kule provincial council, kula ma-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngane phezulu kungena e-MDCT. Sokuzalusitho MDC ungena ngapi, AP party ungena ngapi, kusehla kusiya khona. Manje ngavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuhle kusixabanisa abantu already. Ngoba kathi sizizwile ukuthi kulama constituents anjani kobani. Amanye ama constituents esinawo, for example, phansi khona lapha eGwanda, bona abo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama structures okurana i-constituents yena le. So yabona ndivelela kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, umnumzana Bebe?
Umnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo, ngoba anto bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka ukuthi ngoba sifuna ukuthi sibe le-coalition, uvuke uye kuthi ebantwini benkayi, hayi uBebe kasami lapha sokusinga ubani. Ubonakala abantu bazabo ukuthi sokurayit, akuvele into enzima nale kuthi yenzakale. Mina njengomkhokheli wabantu ungagohli ukuthi i-politics kanti isukela phansi, iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkani labantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya, ezibavumelane labo bantu besiza. Isuke lapho iye wadini engihlala kuyo emalithi, ward 90, ibavumelane layo futhi. Isuke lapho iye ku-district kumbe ngithi i-constituency yenkayi i-south engiyikhokhelayo, kuvunyelwane. Isuke lapho iye ku-province, isuka ku-province iye ku-region yemathebeleni, isuka ku-region yemathebeleni isuba yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national, kungavumekala ukuthi uqale ku-national, but ungakaze wenzeni, ungaka-implementi noto nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo, ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini uthi yenzani so uzaba ne-problem. But ungaqala phansi usiya phezulu, zathutha ukuthi kuba lula khonoko. Kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi usenzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo, ungaphosela ukugcina?
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo baba uBebe labanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition, and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi. Abasibhekele ikhekhe elimele phana elihle li-attract, noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle, sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi, ukungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition kugcine sokudubuka kuphuma phansi, kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esiyicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathesi nxa ukunje sikhuluma, abantu kathesi into asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga, abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi sisasekhona, bakwenze masinya masinye kulungiswe. Futhi sokunjeni sisela mo 5-6 months towards election, bebona indaba yama-candidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini, sikhampeni thina abantu asibesayo, abantu siyangena sikhulume lapho.
Alo ke umnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesisigaba edalele parliament umnumzana Wesley Sansole Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asikho sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo le irrigation ezinjenga eKentale, eKentale kule Duit elinywayo kathesi. About 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibane nedede ewange east khonapha kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dibane nedede le ndawana ezijiyeneyo nje kulamadamu esingathi labe segcwele inhlabathi ichebecheve okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwale ngendlela okumele agcwale ngayo yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebe-chebe oba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu
ngobani abakhipha linhlabathi yizakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqhatshiwe
hhayi izakhamizi kakuqhatshwa abantu izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokhu nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho njalo uzathola ukuthi kulamadamu anganasesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision so abantu baphathekile loko bethwala amanzi amabhakethi besusedamu besiyathelela sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe omgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi ewenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo kokulima kwengqoloya
ziyinkulu okunganani iy'ngadi lezi ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise ukhulume ngokulima ingqoloyi ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpida bayathengisa abakutholayo
ye bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla nemuli zabo izingadi kodwa ingqoloyi njengoba ngitshile ukuthi kule ndawo engani engalingana le lamahekti amathathu le ngxenye betholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi bayadlela emuli zabo ukuthi uma sekusele okunye besebethengisa kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani lokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe nobona behle kuye phansi so bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi labo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani
iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona
ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ledubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ledubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa siyabonga
ngiyabonga mamankulu
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parlamente umnumzana Wesley Sansole asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
ngugama
Amen.
Hayi siyabonga ntungameli ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Yeah, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona lama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bahlale besemsebenzini. Asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i 400 million ayincane kakhulu na.
Imali nje ukukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe management imali encane le ayiphiwe imali ezigayelele ukuthi kona ingavusa uloliwe.
Ye, manje ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi nsuku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathe sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ayile kuze nezikweletu zabantu lezi elilazo lizazibhadala nini. Khathesi ngela last week khona khona sishere ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikweletu zenu lezi elilazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlola ukuthi khona kube njani lathi asikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Chris kunzima, iqiniso elipheleleyo kunzima sibili. Izenza kololiwe impilo abaseyiphila uyazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima. Kunjani lezi nsuku?
Hayi, kukho lezi nsuku besihlamelela khonokho ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investa obuyayo. So anti abona ukuthi khona ma kuthiwa khona kulo investa obuyayo umuntu onke ekayele ukuthi khona i-investa obuyayo ukuya ngobuhle ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikweletu zonke ziphele. So khonokho kwamademo abantu besihlamele bekayelele u-investa nalo obuyayo kodwa ngiwazi ukuthi asekuphuma i-400 ukusebenza into engazwakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi?
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu basebenza basevalweni. Kanti esibe kule ndaba le kade gijima ukuthi akhona i-business iyabuya uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke wasikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokhozo kwagcina kudala lokho zikuhamba ngama-delay time zodwa, akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikeziwa lomhlangano ne-management bebesithi khona bona bale challenge yokumuva ikolo liyana besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani i-business engani isikhona khona ngale one. So i-problem yang khona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi usho ukuthi khona kula into ehamba yakho shoti kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini Chris bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona isitimela manje ngahambi ngesikhathi sezingenabantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo kodwa ama-delays azenzakala endleleni kwesi sikhathi bathina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but imsebenzini babehambile befakwe kulokuzeni ukuthi khona uyebekushift egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi ze-railways?
Hayi, ilizweli ezingabalalo nje kube ukuthi sikhangelele khonokho futhi nebokulokho kwenza ngohulumende ukuthi uinvesta ozabuya ekhangelele izisebenzi ukuthi izisebenzi lezi zilama-contract nabantu abasebenza kudala abafanele bahloniphe labo njengezisebenzi sengathi njengabantu abangenamsebenzi abangenancedo ukuthi sengabuya namhlanje ukuthi khona phuma uhambe ongenalutho. So sikhangelele khonokho ukuthi hayi makuyi amakhiswa lama-changes ekhampanini kabe lama-changes azakhangelela la amakhiswazi ukuthi khona bona laba abantu abayenza ukuthi khona uloliwe abe ngololiwe kufanele nathi sibananze.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, please. Ubelela ngelihle.
Lo ke ngumnumzana Kamura Imoyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela ncwadi zokuzalwa ama birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale leSenate. Siyakwamukela kuhlelo umhlonitsha.
Alright.
Belilohlelo lamanye amalunga edale leSenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalwa. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele. Ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esithi kasela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kutsho ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala athatha i-birth certificate ngoba kalayo. Umama la uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le ma-birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kutsho ukuthi veleke loyo muntu kafuni ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi banama-birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma e-parliament nxa bevumelana lathi abe-social service nxa bezo-address bathi bona lani ma-MPs lingabancedisa ubabhalela i-affidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu betsholotsho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyo zihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sekufuna ngidinga imali yokuthi ngigade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Akuzange kube le burial order phela ebantwini betsholotsho ababulawa yigugu round kumbe abenkaya ababulawa yigugu round. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha nga.
Kodwa nxa sekulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsitheli?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuye sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugogo, kwabulawa unina, kwabulawa uyise, kwabulawa abantu bakhonapha abangawitness abadala, kwasalo ungabantwana. Kuyawitnessa kuthini ungabantwana khonoko?
Ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichasisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi. Ungathi uhlupho lwangikhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka?
Uzwana. Mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni. Ngiyimi eParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee. Sizike saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama-social welfare homes. Abantwana laba ba-under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama-birth certificate. Abalawo nayo ehluleka ukubanika yona i-social welfare. abantwana bayekela ukuya esikolweni. Anti akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bebona ngokwabo bayehluleka ukwenza konoko. Bese sithi akulula hambani lekwenza so, hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona. Abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama-sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama-birth certificate. Babese sithi into elula, ilula njani besehluleka njengohulumende ama-homes awabo abagcina abantwana labo bantwana kabala ama-birth certificate.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenene sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lobusuku obuhle. Magamadlela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigqibela uhlelo lothu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Isitolo seKFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngoChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.